Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Nitholo njani mntwazi omuhle, siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngomgqibelo, mhlaka 17 Mbimbidi 2018. Igama lami ngu Gibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, umongameli wakwele South Africa usefikile eZimbabwe. Kulabantu abakhuluma ngokuthi unkosazana Dokozani Kuphela abanye bakhe kabasavunyelwa ukusebenzisa amahofisi ebandla le-MDCT.
I-ofisi ye-MDCT yakubulawa ngeyomuntu wonke ngelunga lonke le-MDCT, kungakhethelekile ukuthi lelo lilunga libona ngayiphi indlela kundaba eziyabe zisethekulini.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi weZimbabwe.
Laba abantu esizama ukukhulumisana labo ngabaluqakathekisi lolu daba njalo kabaqhubi kakuhle lowo msebenzi.
Umnumzana Nelson Jamisa uthi kumele umnumzana Robert Mugabe avotele ibandla le-MDCT.
Uzamamathiswa ngukula izenzo Kuzungo, for the first time Mugabe is going to vote the opposition.
Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uzavotela ibandla eliphikisa elibusayo okokuqala empilweni yakhe lonyaka.
Sizalethulela lezemidlalo zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usefikile kwele Zimbabwe lapho ohlangane khona lamhla lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ababili labo baxoxe ngokuvuselela ubudlelwano bamazwe la kwezokuthengiselana ezombusazwe kanye lezokwenzakala emhlabeni wonke jikelele. Umnumzana Khusela Diko isikhulumeli sikamnumzana Ramaphosa uthi kukhangelelwe ukuthi Mnangagwa lomongameli wakwele South Africa bazaphuma lezinqumo zokuthuthukisa amazwe la. Abasekela unkosazana Dokozani Kuphe sebesole kakhulu isinqumo sedalele High Court esokuthi akumelanga ukhuphela abanye bakhe abangahambelani lecelele MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa basebenzise amahofisi ebandla le-MDCT kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bathi kuyamangalisa ukuthi abalandeli bakaChamisa abakhokhelwa ngumnumzana Gift Banda kobulawayo bancediswa yinkampani yamagqwetha eyemathonsi Legal Practitioners elubudlelwano lomnumzana Welshman Ncube obambisana loChamisa kumanyano we-MDC Alliance. Uncube ngomunye weziphathamandla zomanyano lo osufake uChamisa ukuthi ancintise kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa lonyaka. Umnumzana Witness Dube, umcebisi kaMakhuphe, uthi akula muntu olamandla okuvimbela amanye amalunga ebandla ukuba asebenzise amahofisi ebandla le-MDCT. Uthi kavumelani lokwethulwe nguBanda kulandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba.
I-ofisi ye-MDCT yakubulawa ngeyomuntu wonke ngelunga lonke le-MDCT, kungakhethelekile ukuthi lelo lilunga libona ngayiphi indlela kundaba eziyabe zisethekulini zixoxwa ngabantu ebandleni le-MDCT.
Banengi abalombono onjengokaDube abathi kubi kakhulu ukuvimba amanye amalunga ebandla le-MDCT ukuthi asebenzise amahofisi ebandla leli. Osakhulayo unkosazana Thando Gwinji laye usole ukuxotshwa kwankosazana Khuphe emahofisini ethi sekusobala ukuba uyaliswa loba nje ibandla le-MDCT lisephula isisekelo salo sebandla.
Suke sizibuza ukuthi indawo kaKhuphe sesekhona yini ku-MDC njengoba esebhanwa emahofisini. Umsebenzi wakhe awenze yonke le iminyaka le-MDC wona usukhanyelwa njani?
Abakucele likaChamisa bathi umthethandaba wenze kahle ngokuxotsha uMakhuphe labanye bakhe emahofisini ebandla le-MDCT. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efincube uthi kudingakala ukubambana ngoba ukuvalelana phandle kuba isibonelo esibi okulakho ukuphazamisa impumela yokhetho olulungiselelwayo.
Ukulwa phakathi kwe-MDC kusangabanga ukuthi abantu bagcine bengayanga voda bevotela inkululeko yabo. Kusengabangela ukuthi abantu badinwe ipolitiki. Kuqakathekile ukuthi bakhuze izinhliziyo zabo ezidonsela umunye nganxanye umunye nganxanye. Babuthane basebenze ndawonye.
UChamisa noMakhuphe balwela isikhundla sikaMuyi uMorgan Tsvangirai loba nje ibandla le-MDCT selithethe isinqumo sokuthi uChamisa nguye osengumongameli walo njalo uzalimela ukhetho oluzayo. Kodwa ke uMakhuphe uthi nguye okumele abe ngumongameli we-MDCT ngoba wakhethwa ngabantu hathi nguTsvangirai. Ngimele iStudio 7 wobulawayo. Ningu Anastasia Ndlovu.
Umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele kuhlolisiswe umbhuqazwe wegugurawundi. Wethule lokhu lamhla edolobheni leGwegwe lapho bekulomhlangano omkhulu womanyano weMDC Alliance ukukhankasela ukhetho oluzayo. UChamisa uphinde wathi kuyahlekisa ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uzavotela lonyaka esekela amabandla aphikisayo uthi ufuna ukuthi avotele ibandla lakhe.
Siza mama Chisa? Gukula? Izenzo? Kuzungo, for the first time Mugabe is going to vote the opposition.
Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uzavotela ibandla eliphikisa elibusayo okokuqala empilweni yakhe lonyaka. Sengimcele ukuthi avotele ibandla le-MDCT ngabuye simele kakhulu.
Mamachiza, Gukula, Izenzo, Ezoko.
Ngake ngakhuluma futhi ukuthi sizabalaba umakhala ekhukhwini abakhiphileyo. Abantu bathi sengikholisa kakhulu kuhulumende womanyano. Silombono ophakeme kakhulu. Okwamanje ngike ngakhuluma ngokuthi kumele kube lama bullet trains. Bathi sokumele ngibotshwe ngoba ngikhuluma ngama bullets. Hayibo, bengikhuluma ngesitimela esigijima kakhulu.
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa obekhuluma lamhla emhlanganweni omkhulu we-MDC Alliance eGwegwe. Kusenjalo icele le-MDCT elisekela uNkosazana Dokozani Khuphe liza kuba lomhlangano e-amphitheater kobulawayo kusasa lapho lizahlafuna khona indaba ezijeneyo ezigoqela elakusasa lalelicele. UChamisa laye ukhangelelwe ukuthi uzakwenza owakhe umhlangano we-MDC Alliance eGweru. Sixoxe lomncedisi kaMakhuphe umnumzana Witness Dube wasichazisela okuningi ngomhlangano lo.
Umhlangano lo omkhulu uyabe use amphitheater kobulawayo kusukela ngo-10 ekuseni kusiya nje ngezikhathi zemini yantambama. Uzabe u-addresswa ngumama udokotela uKhuphe, umkhokheli webandla le-MDCT ngokusemthethweni esingathi nguye u-acting president we-MDCT. Kanti njalo kuzaba nezikhulumelele ezivalisa ubaba uBhebhe, u-national organizing secretary, lo baba u-Obed Gutu onguye usomlomo we-party.
Likhangelela ukuthi kungena abasekeli bebandla abavela kobulawayo kuphela kumbe la kwezinye indawo.
Umhlangano lo uqoqwa ekuqaleni ubungumhlangano okade ubizwe ngabantu abatshayiwayo ngamhlalokuyana kobulawayo. Besenza umhlangano wabo semthethweni basebethola ukuthi abanye babaleke umhlangano ungakapheli. Basebesithi umhlangano wabo bayafuna ukuthi uphele ngendlela ababehlele ngayo. Kodwa ke ngokwenzakala kwezinto ilizwe selihambe lamemetheka okungangokuthi nje uZulu wonke ufise ukuthi asukume abuye kulo mhlangano. So singumhlangano okuthi akusavinjelwa muntu, akusabizwa ozwayo, ofuna ukubuya emhlanganweni uzabuya. Umhlangano lo usemthethweni, imvumo iceliwe emapholiseni, amapholisa athembisa ukubana azabe ekhona ukuthi abone ukuthi kuyaba lokuthula, akube lodlakela. Kuyabe sibili kulo lakho konke okumele ukuthi ngabe kuyayenziwa esasikubone ngimbe eBoreni noma ngapi lapho okulabantu abaningi khona.
Umnumzana Witness Dube ngumcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe ubeqoxa econgweni lontukameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalilani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi osokwenze labo mongikazi benze okufanayo endaweni ezitshiyeneyo kwele Zimbabwe. Abanye abantu babikwa ukuthi sebedinga uncedo enyangeni loba nje bebalutshwane abenza lokhu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukukhalala umsebenzi lokho sokufaka impilo kaZulu esimeni esibi ngoba iningi kaliselatshwa ezibhedlela. Ekuqaleni inhlangothi zama outpatient departments yizo ebezivaliwe ukuthi odokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi bebenanza abantu abagula kakhulu abaku intensive care unit kanye lalabo abakade befika ezibhedlela begula kakhulu. Isikhulumi sabodokotela abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association, uDr. Mxolisi Ngwenya, uthi lokhe beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi. Uthi uhulumende akazimiselanga ukubalalela.
Saka 15 March sihlangene labameli bakahulumende abavela eHealth Services Board abaphuze kulo mhlangano ngamakhola amathathu sibalindile. Befika lapho basebekhuluma okungayisikho bethi bona basinikeza inani elifika $5 ngehola elilodwa. Sabatshengisa amaphepha atshengisa ukuthi basinika $50 ngehola. Sasesuka sangasuthiseki ngenxa yokuthi nxa lithi likhuluma labantu bekhuluma into ezingasizo kakula kukhulumiselana okuhle. Basebesithi bazahamba bekhangelisa sebephuze ngamahola amabili emhlanganweni basikile njalo beqhubeka ngodaba lalo lonolo olokuthi basinika thina imali engange $5 ngehola. Sathi likhangelile na amaphepha. Lokhu kusizondisile ngoba kutshengisa ukuthi laba abantu esizama ukukhulumisana labo kabaluqakathekisi lolu daba njalo kabaqhubi kakuhle lo msebenzi.
Abantu abalezihlobo ezilaliswe esibhedlela sempilo bathi kungcono ukuthi bayegulela ngekhaya kulokuthi balahlekelwe impilo bese sibhedlela ngenxa yokuswela kuncedo lwabodokotela. Unkosikazi Siphiwe Ncube uthi khathesi isibhedlela sesifana lesilindo sokufa.
Isitrike lesesikhona empilo sesisenza sicabanga ukuthi sikhiphe isigulane sethu lathi siyezigcinela endlini sibe sizikhangelela ngoba kulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela kabuye ukuzobabona ukuthi abanike itreatment esabe siyikhangelele. Babephungubagcina khona ngale le bhili lalo likhwela.
Umnumzana Thomas Sithole isakhamuzi sakobulawayo obegulelwa ngunina uthi bamkhiphile esibhedlela sempilo bayamelaphisa kubodokotela abazimele bodwa.
Thina besigulelwa ngumama sihambile sibili esibhedlela sikahulumende khona lapha empilo kodwa kasilutholanga usizo ngenxa yokuthi sibona ukuthi kakula ngenye indlela sasesiya kula ama-private doctors.
Abongikazi labo bakhalele umsebenzi izolo kodwa iStudio 7 yehlulekile ukuthola imbono yabo. Isikhulumi sabo umnumzana Simangaliso Mafa uthe angeke akhuluma ngodaba lolu ngenxa yokuthi balokhe bephakathi kokuxoxisana lohulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala fowembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje sisetsholotsho lapho izakhamizi ezikhala khona ngobudli emasimini. Sixoxa lwake wamela lesi sigaba etale lephalamende umnumzana Believe Gawule. Ngiyakwamukela kuhlelo baba uGawule.
Ngiyabonga kakhulu mntukameli.
Akusitshele ngobudli osobulihlasele kangaka ziyakhala izakhamizi eziningi.
Umumo wakho namuvi okokathesi. Abantu bebelimile sile kumangalisayo. indima zabo zenzane zakuqala zonke abazilimayo zakushabalala zonke. Kwasekuphithi ke lokhu kwalinyelwa muva lezidla muva sokuthole amabele amaningi abantu balima kakhulu inyawuthi lamanye amabele lawo otshwetha nabonyawuthi lawo bebalekele ukuthi indawo yakithi vele ayenzi kakhulu emunjini. Kodwa ngokunjalo nanku ubudli bezinyoni abantu sebetshona emasimini, abantu abathathile sebetshona umxotsha inyoni. Inyoni zakhona sezitshaye zathinta ukuthi ezenziwe aqalile amabele eseseluhlaza. Okutshengisa ukuthi vele abantu sokubakhiphile emasimini yindlala enkulu kakhulu emangalisayo. Indlala eyedlula imidlala enjengayibona kumnyakalwano ophelileyo. Kodwa indlala yakho iqatshile kayikhanyi ngoba abantu babona ngani kulihlaza kuluhlaza fana kuthi inyoni sezitshaye zathinta emasimini. Uhulumente uzamele ancedise kakhulu ebudleni lapho. Kungabi nomuntu ezabulawa yindlala. Kodwa sicela lalaba phela abancedisayo ama-NGOs lawo abekwazi ukuthi lapho esigabeni sekulekutholeke sinendlala enkulu ezadinga ukuthi sibe kuncediswa ukuze sikhuphukele kulwana umnyaka omunye olandelayo.
Kukuziphi isigaba zetsholotsho kahle kahle lapho elihlangana khona lalolu dubo?
Singathi isigaba sonke setsholotsho akulandawo lapho kungalanyoni khona, akulandawo lapho kuthi endlula eline khona ngcono kwaba ngcono kwezinye indawo ekuqaleni ngale. Akuyafana manje uma wonke etsholotsho uphosa ukuhambelana.
Isiyake sibone kwesinye isikhathi nxa izakhamizi zithe zahlaselwa yibudli kanjalo ezinye zicina sezivuna amabele engakavuthwa. Kuyenzakala yini khona kwetsholotsho?
Kuyenzakala sizintingameli ngoba kathesi sikhuluma sinje. Indlala isikhona ezigabeni. Indlala ibonakala ngani mntingameli? Ibonakala kakhulu nxa ubona abantu sebeqalisa ukuthenga impuphu, bonke sengabathenga impuphu, sebephila ngempuphu emakhaya khona. So usubona ukuthi indlala sihlasele. Ngokunjalo abantu bona bazaqala khona kokuzima khona koluhlaza bahlele kundelela emasimini babuthayo babuthenzisa. Ngokunjalo futhi uhulumende eholisa ukudla uholisa kathese izalukwazi lamaxhegu okwesosa welfare lekwana kukhetha abantu abalutshwane ngawuthola imizi engu-15 kuphela abantu abatholayo phakathi kwemizi eyi-100 and something. So ngokunjalo kuyamele kubuyelelwe futhi laphana nkomo ukhangele ukuthi kathese isimeni lesi esisayekileyo abantu bonke vele sebeyendlala abantu sebelamba kungabalwayo ukuthi batholile. Ubalwe into ukuthi wonke umuntu uyalamba abantu bancediswe ngokudla ukuze bakhuphuke beyefika kumnyaka lwana oyunye olandelayo.
Ihlobo kodwa belike ladobha yini kancane?
Abanye balizwa kuphela ngelizwe abazange balibone lolu hlobo.
Uyatsho ukuthi abantu abaningi sebephila ngokuthenga impuphu ezitolo. Ibiza malini yona? Asithi i-50 kg kumbe ama-20 kg?
Uyathola i-50 kg. Abanye besithi ama-$30 lapho imarket transport libahambisa khona ngale phansi. Abanye njalo kuchiyana kuchiyana hamba kuchiyana ndekezigaba.
Hayi kuphoselo kugcina babugawule.
Njengabantu bethole bezilendlala lo nyaka kodwa sikucela ukuthi uhulumende angenele ancedise abantu ngokudla laba-NGOs. Njalo kungakhethwa abantu ngokuthi umuntu ngwaliphi ibandla ngwaliphi ibandla. Hatshi ukudla kakuphiwe wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi umuntu ngwaliphi ibandla. Okuqakathekile ukuthi abantu ngabantu bezimbabwe bonke bamele bephile bonke bamele bethole ukudla. Akula muntu omele eswele ukudla ngokuthi uphuma kulolu hlangothi kumbe uhlangothi lolwana. Kuqhubeke kunjalo nje imizi yonke amasaka angeni abantu baphile.
Elimqotho lelo babugawule bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu mntunameli.
Lolobe kuluhlelo lwezemabhandleni sixoxa lowake wamela isigaba setsholotsho edalele ephalamende umnumzana Believe Gawule olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Gukama
Namle
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 Lamshweshwe
Namle Lanampawa Fowembu.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo. Okwamanje ake sizwe ukuthi usithandekile Mhlanga usiphatheleni kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lonkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise. Iwoza isicobongula ezomnotho welizwe. Siyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga. Oqala ukuthi thola imali yona ebhanga uyisebenzise ezeyakhokheshwa kumbe yaswayipha
imali ukuthi ngibambe ngesandla kuyahlupha noma ukuthenga umthanyelo nje phandle abayilayo vele ku-ecocash banithwane ngoba imisebenzi kayikho sikhuluma nje ngakho namhlanje kuseni siyabona amakhosikazi siqhobisana ebotswana kumbe south africa into ongayithenga ngabo-R30 ngapha uyakuyithenga ngabo-$15 $14 ama-funeral pads e-south africa uyakwazi uwathenga ngabo-R19 siyakuthi wona ufuna ikhwalithi engakanani lapha uzoyithole i-cheapest uyayithola ngabo-$4 siyakhona so sikhangela into ama-basic things anjengobo-cooking oil abanjengorayisi ompuphu kongekho lokhu ungani i-US dollar sayazi ukuthi yes dollar sesiyithengile sesiyiravazile yaba yafana nale-bond now into yangkhona i-$20 bazatsho ukuthi ngebond i-$25 ibhondi belingena kwathiwa liyafanana le-US kodwa hayi nxa besenze njalo bakusethi ngoba ngithuna uyawoda out of the country ibhondi kayiphumele ezweni isikweleti abantu kuyehluleka abalesikweleti esikolweni ngoba singakhangela isekelo sombuso welizwe sithi kona imfundo kumele ngahara i-eze ngalaphansi i-basic education kodwa abazali bayakhe bezeqhubela phambili befondoka ezindlini imanta nje lapho amaloja axoshwa uzotha-7 imanta angabhadali asuke umnikazwenje ekhisikweleti aye kwendawo isithithithithi
awuzange kube lobubelo lokhu ekwangena uhulumente kamongameli Mnangagwa njalo lilethemba yini kula amanye amabandla ezombusazwe
angibaboni leguqula umnotho welizwe asilathemba kuMnangagwa silathemba ngoma-opposition akhona kathithi bonke basevalweni ungakhangela sithi uhulumente okhona la usevalweni ngoba sekule-opposition ukuthi inzani phepha bayahluthulekana sebefocase kakhulu ngibona ukuthi kade vele kwenzakalani bagcina izikhuni zabo ukhangele i-opposition ngapha layo iyagijinye iyala kubonakali bayachayana kunje lathi njenganhlanganiso sidala ukukhuthaza abantu ukuthi ilungelo lokuvota ebese futhi ngingavota kuyadala mehluko bani uyehluleka lokuthi la ukumtshengisa ukuthi hhayi kulo mehluko lo so i-voter party izaba khona kakhulukazi elizweni wathi engena uhulumende lo egcotshwa wakhuluma ilanguage esizisayo amalungelo oluntu kodwa simangele ngeviki 2 weeks ago sibona njengenhlanganiso ye-WOSA umkhokheli wethu umqondiso sho uJane Williams ekuthiwa isamonzi ele-case ka-2016 iviki yonke lekhe besigijinela ecourt izolo sithone ecourt kodwa ngananzelela charge eyahamba yakho e-constitutional court yabethona lelungele lokutshengisela lokwenza konke ama-presidents lawo ama-cases lawo so besizibuza izolo sithi kathi sokusenzakalani nxa sesibaphikisa umthethandaba ongunomkhulu uJane wayeboshe ela-other 10 members kodwa bamisala abanecina babasamonanga basamona yena so siyakunanzelela ukuthi nxa ubuya i-elections ngiyakhangela ukuthi ngo-2008 ngifata ama-elections ngaboshwa ngavalelwe ejele nge-17 others kwathiwa ukuba kwethu ngaphandle kuyaphamba nisizokhetho ngoba sikhuluma kakhulu siyavula abantu that was ngo-2013 again ngama-elections ngangu-situation room ngizosendizosothasindalomo umonakalo ngaphi ngaphi ngathiwoni ngasekhothi so ngesikhathi sama-elections khanya njenge-woza kumele zibe sisemakhothi esona isikhathi ukuze abezombusa aze bagxile abantu bakhuluma amanga bavayolethe abantu kungelaloyeto ovula umlomo and ubuhlungu kathi sikuthi wona ngathangela lamanye amazwe nxa ekhangele izimbabwe balokhu bekhuma ngokuthi kulo tshetshe kuley'nguquko yinto esahlala sikhala ngayo njengekuze ukuthi inguquko is not about removing Robert Gabriel Mugabe is about removing the entire system that is in place ukuze abantu babe loku-enjoy amalungelo abo sibili
kukhona yini elikwenzayo ukuthi litshengisele uhulumende ukuthi kunenge okukhathaza abantu kunenge okukhathaza abesifazane
ya kuningi kakhulu esikuqoqayo kathi sisayenza lokhona ukuthi compiler sikhangele kuloku lihle lezemfundo kulelu hlelo lwamalungelo lihle lokungasebenzi komthetho ngezinye into nje esizathi ukuthi masi sithi sibhobokayo emgwaqweni sibhoboke ngakho emalangeni nje amadizayini kukhona okunye ukungasebenzi kuhle komthetho esifuna ukuthi singene ngakho
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Magodonga Mahlango isiphathamandla senhlanganiso ye-WOSA asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
sawubona kakhulu-ke sithandekile Mhlanga utshona kahle wezemidlalo iqembu le-chicken in linqobe ele-dynamos 1-0 lamuhla kumdlalo wekasilaga premier soccer league owokuqala walonyaka amanye amaqembu adlale kanje Bulawayo City FC 2 Jabungu 0 Ngezi Platinum 2 Erintals 0 yata FC 2 Bulawayo Chiefs 2. Kusasa ke imidlalo ime kanje. Iqembu le Highlanders lingilana lele Black Rhinos, ele Capes United lidibana le Harare City. Kuthi ke iqembu le Shabani Mine lizangilana lele Triangle. Silethatha ukuthi ke silo mnumzana u Kenneth Ndebele umqondisi we Castlelaga Premier Soccer League ukhona kona pecingweni. Baba Ndebele utshona njani?
Ngiyasole bathi utshona njani?
Asitshone kahle sibili. Akusitshele sibili imidlalo siqalisile. So kuhambe njani namhlanje izimbabo yonke?
Na isidlaliwe namhla kuzadlalwa ke eminye kusasa. Ngibona nje sesiqalisile akusisele okunye ongani kungasihlupha phambili okusihlupha siyakuqondisa.
Ye, nxa sukhangela imidlalo yangkhona injani, uke wabukela omunye wabona ukuthi hayi nxa sesiqathanisa lo mnyaka ophelileyo kungani kungcono kumbe kungani kuyaphansi kume njani?
Hayi, hayi, amaqembu abelungiselela ngiye lethuba lokubona umdlalo omunye ngizazama ukubona omunye kusasa. Hayi, imbonane kuright.
Ye, nxa sukhangele ke singathi ke Baba Ndebele ukuza hamba njani, kuyaphela nini imidlalo yonke leyi? Lapho yafika khona ipetelwe nisibini?
Hayi, sasiqeda kusho ukuthi ngolwezi ikwesigandele khona ukuthi iyabe isiphelile yonke.
Nxa sokubuya-ke khona kwe-sponsorship ke kume njani Ndebele?
Hayi, lokho esiyena leyana elijayele iCastlelaga Premier Soccer League.
So singathi iqembu liyanqoba liyathola imali engaka akuphonge i-breakdown nje ngamafutshane.
Hayi, ngazi abawinile abaphezulu baye bethole i-100,000 United States dollars. Imali eningi kakhulu le.
Imali ehlabusayo sibi?
Imali ehlabusayo kakhulu.
Ye, siyabona ukuthi kujala ukuba lodlakela. Lo nyaka enkundleni lapha lizakwenza njani ukuthi kungabi khona khonokho?
Eyi, into enganiyakhathaza leyo dlakela. Sike sahlangana lamaqembu wonke. Sabiza abakhokhelo chairman lalaba abaqondisayo ama-CEO amaklabhu ngolesine la ngolesihlanu sithole sisonke sizama ukubonisana ukuthi sikwenze njani. Okunye sikwenzayo khona ukuthi sicela babukele ukuthi behambe bebukele imidlalo yenguqu okodlame lokhu bethiyane lakho. Into esikhuluma ngayo njalo nje izinsuku zonke noma nje besila umhlangano izolo la kuthange. Lakho lokho esisilazi siqamula mthetho siyabonisana lamaphoyisa siyabonisana lalabo esinganama security officers amaqembu. Ngiyethemba ukuthi sizaba lokungcono ngokuxoxisana labanye bethu asebenza labo ukuthi sichiyane lento leyi eyodlama.
Baba Ndebele, siyakwazi ukuthi sikukhiphe endaweni lapho kade sithi ubambeke khona. Sibongele kakhulu, kumbe ufuna uphosele ukugcina? Sibongele baba.
Hayi, engikucela kakhulu kubalandeli bemdlalo wethu weCastlelaga Premier Soccer League ukuthi bebuye ngobuningi babo bekhuthaze lawa amaqembu abasekelayo bekhuze nje laba abanye abangani baye befuna ukuthi bengafika bephambanise. Ngiyakwazi ukuthi kuye kwaba nenkulumo zokuthi engxenye ngoNompembe labo sesikhulume labo ade silabo emhlanganweni abaqondisa oNompembe labo bathembisa ukuthi sebela ikomiti eyabikhangela ukuthi oNompembe benza njani bebahlolisisa kungaba lensolo insolo kaNompembe iclub eyesolayo yiyo ebhala incwadi itsho insolo yayo. Akula muntu ongamisa umdlalo ngokuthi ucaphukele uNompembe abe sejikijela kumbe sechaya. Okwenzakalayo ukuthi ungakwenza lokhu ngelanga uzakhutha ubusuchaya wakho umdlali weqembu olisapotayo kumbe njalo even yena ureferer somuntu ukuthi uphokuthola sijikijela lamambodlela eground silimazayo. Kuqakathekile ukuthi kwazakale kamhlophe ukuthi iqembu elitholakala lilo eliyenza udlame liyathathela imiklomelo. So akuncedi yekelana abakhokheli bamaqembu bebe yibo abaqondisana le nhlupho ezihlangana namaqembu.
Siyabonga kakhulu Ndebele, ungathina kusasa.
Sibongile ba.
Okay, bye bye. Silo baba ke uBekthemba Phindi lapho ecingweni. Bekthemba, kunjani baba?
Ngiyaphila kunjani kithi?
Ngiyaphila kakhulu. Umdlalo yalo nyaka uyibona njani mphoti? Ngomfishane sibili sikhathi sesiphelile.
Dlalo nyaka mina ngibona ati izoba imidlalo emihle kakhulu futhi echisayo yabona. Kodwa mina bengithanda ukukhuluma kakhulu ngeqembu le Highlanders ngoba ngibona ngathi uMadindi idinge abafana abancane kakhulu okokuthi zibika ngeke siyithathe intezo.
Hayi, wothi-ke sizakhuluma-ke later. Ngibona zani isikhathi sesiphelile mzawami. So-ke ngizaxoxa lawe mbayimbayi. isingakehlukani ke nansi indaba ebesikhokhela namhlanje. Umongameli wakwele South Africa usefikile kwele Zimbabwe. Odokotela baqhubekela phambili ekhalala umsebenzi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalomhlanje olivalisayo uKipstube.
Ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.